Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili ebuseni mhla ka 7 kuzibandlela 2020 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu namhlanje ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini.
Yabona nje ngepolitical party mina I expected ukuthi inqaku ezayo maybe kule yamazwe ezenzekile kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihetha ngishiye nemiyekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni.
Sihlaziya udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entongolongweni ngemali yesibambiso se-bail izolo.
Nome ngeke kusa ukukhulu ukuthi yena kade ufuna ukuachivile ukuthi akaqala jonse khona lo ganda bon boy 3 weeks and 2-3 weeks and aze phakathi yena kuye ku right phakathi vele ufuna ngobe kwazi vele eventually base uzagcina ethiwe kuphela so yena kwakhe kuphelile ku right kwachivile kade vele ufuna.
Sonke lezi ndaba lezinye lisoziswa kona lo umsakazo. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixoshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Presia Nkulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini. Isikhulumeli sebandla umnumzana Mbonisi Gumbo uthe kalalwazi ngokuxotshwa kukaNkulube. Asenelisanga ukukhuluma lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Unkosazana Nkulube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kaphiwanga izizathu ezibanzi ezibangele ukuxotshwa kwakhe.
Mina incwadi engiyitholileyo ithi kimi mina I leaked information ye-National Executive Committee to ama-members e-MRP. And then number two ithi mina ngafaka ama-youthi kudenja kanye nami. So incwadi engiyitholileyo itsho njalo ithi and then yona ilithi kuthi kuzoba le-report ezovela ku-Secretary for Security esho ukuthi ama-allegations lawa avela ngampi ukuthi ukuthi uzabe si-explaina feza.
Manje wena uthini ngakhona lokho okuthiwo, uyavumelana lakho na?
Hayi, mina angivumelani lakho ngoba this is unprocedural. Yabona njenge-political party mina I expected ukuthi inqaku ever maybe kule yama-grievances imbe kule nto engiyenzile ikhona i-disciplinary committee ofithi iyarihetha ngishiye nemiyekanja. So lokho kwenzakeleyo mina angazi ukuthi kwenzakale ngalokhu shoko ngoba mina bengikhona kule meeting ekuseni nga-athenda i-meeting bekumele ngigade ibhasi ka-2 ngagade ibhasi ka-2 ngasuka ku-meeting nga-excuse futhi ngathi hayi ngachawe ngisake nginjani ngihambe kutho ukuthi ngithe ngihambile ngoba le nto leyo kungekho la ku-agenda kutho ukuthi ngithe ngiphuma mina yikho lapho kusele khona kukhulunywa ngale nto leyo engizibiza khona lakhona futhi ngibabuzile abanye bami ukuthi kanti kwenzakala kanjani ukuthi mina ngisale ngiphuma ngisale sekuyini i-topic nengibese ngithole incwadi enjengaleyo akekho izilo yedwa owamphendula ngakho leyo.
Manje uzathatha nyathelo bani?
Into engizayenza ngoba ngizamile ukuthi ngikhulume labo kunekoda mbona ngani ngizo-engage yena uChairman babona ukuthi into leyi ma ukuthi ngiyadidiniswa ngidisinise ngendlela eyiyo hhayi ukuthi ngibonele ku-social media into ezinjalo kumbe sengisizwa ngabanye abantu ukuthi hawu kati sokunje mina abantu bengiphila nabo ngibabona kodwa ngihleli nabo imithini kodwa bengangitshele yonke le nto ngithi ngiphuma nje kusale kusenzakala.
Sizwa abanye besithi okungabe kubangele ukuthi uxotshwe yikuthi uke wabonakala ulabantwana labo okuthiwa bebesehluleka ukuya eHarare ukuyayenza ama-interview okuba ngamanesi, kungakho liqiniso?
angazi ukuthi ngabe kuliqiniso kumbeni njani ukuthi mina ngibe ngingekho kule meeting abavumelane khona ukuthi mina angitisise kodwa into ekhona ukuthi iyabe kuyinzondo phela leyo kuyabe sekumele ukuthi mina kuthi ukuthi ngehlise ngenzondo hhayi phela mina ngibona ngiwumkhokheli wasemathekeleleni yonke into eyenzakala emathekelelendi nxa ngiphakathi wayo ngilela indawo yakithi ngilela abantu bakithi ngizibona ngiwumkhokheli kule ndawo kodwa kusho ukuthi kuyabe sekungeyinye i-agenda ndawo sekuphesenali ncwadi kunjalo ngoba ayithini ngedwa osebandleni oncedisileyo laphana ukhona u-national chairman layo afake imali encedisa ukuthi abantwana labana behambe baye kuma-interview.
Lo ngonkosazana Praise Yankulube, umsekeli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uthethe isinqumo sokuba unkosikazi Mary Mubayi Chiwenga kumele ayihlala endlini yakhe lomkakhe umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eBorodele eHarare. Umnumzana Chiwenga kakho elizweni njalo wasuka mhlaka 29 ngenyanga edluleyo esethula isinqumo sokuba unkosikazi Chiwenga aphiwe ithuba lokuhlawula ibail. Umahluli umnumzana Pisirai Kwenda uthe akumelanga asuke endlini yabo yeBorodele lapho abotshelwa khona ngenyanga edluleyo. Wetheswa icala lokuzama ukubulala umnyeni wakhe lamanye ambalwa awenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana abekezela amaduma afuzwayo.
Abe uvele nje ucinini nathi kumele kucine vele bempile kungala option bekuyikuphonga ufuna ukumkhawulisa kanti kanti uyabona ukuthi abantu laba i-judiciary most of the cases baya i-structure anubonle kuphuma i-structure nodeli ngabamba amashurufi lwayenze sole ngathini so most like la eyakhe vele it's under the whole i-case yakhona yonke i-under instruction ukuthi limenze lithi lithi so eventually vele bezagcina iphiwe leyo bela nomisuke yaba imali enkulu kangaka but she very well deserve from the onset. Zabungela ni Dr. Tennis Katsongele eloke valela.
Manje ngokubona kwakho kuthi ukuthi umkakhe ukuthi umkakhe yena engaba ube lesandla yini ukuthi ancitshwe ibhayili.
Yeah, yikho kanye ukuthi ukuthi obvious vele ubeva labi judiciary be under instruction ukuthi limenze so limenze so limenze so njengoba le zakhe yavela yaba under instruction from the start and yabona so into yangkhona yonke so serious
kodwa-ke siyabona ukubana uze wayiphiwa ibail nxa kuyikuthi umkakhe ubelesandla ukuthi engaba eyekethisile na
noma engayekethisanga okukhulu yikuthi yena akade kufuna aku-achievile ukuthi akaqala donse khona lokho kanti yabona for i-3 weeks and 2-3 weeks yena leze phakathi yena kuye ku-right iphakade evele kufuna ngoba ubekwazi ukuthi vele eventually ibail uzagcina iphiwe kuphela so yena okwakhe kuphelile ku-right ku-achievile akade evele kufuna.
Abanye bathi abasekeli bakamongameli bobabili lo mnumzana Mohadi laye ukhanya udaba lwakhe luyafana lokubophisa umkakhe kodwa olukhanya lukhulunywa kakhulu ngolukaChiwenga kungakuhamba njani?
Bafanana futhi akula difference bafanana bonke ongu-2 banodlame and abadeserve very yabona i-example abayisethayo ayisiyo example yabantu okumele ukuthi ngaba kuleadership abayenza njalo omunye ugijimisa omunye wakhe ngamahloka omunye wenzani so boyi-2 bafanana akulasethanongonokulomunye bafanana.
Kodwa kungani kukhulunywa kakhulu olukaChiwenga udaba kungakhulunywa olukaMohadi?
Indaba yena usuke waba kuma-extreme yena le into yakhe ukuthi eyakhe vele ivele aba obvious from start ukuthi nguye vele oyi-leader into yangkhona whereas le omunye hhayi ingani ingane yenombijana but lo usuke waba uyes ngoba vele kwakhe kuse kwaba clear ukuthi vele yonke into i-under instruction yakhe that's why i-raise ama-emotions amakhulu ebantwini plus le ndlela umama lo athuthwe ngayo hhayi no kayikho right all together.
Lo ngumnumzana abekezela maduma ofuzwayo olwela ilungelo loluntu sixoxela ecingweni eseGwanda. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo, Amapholisa adubule abulala athi ngomunye wabemba imigodi obethwele isikhali semashethe eBubi district njalo abupha abahlanu ngemva kokuba bezame ukuhlasela amapholisa abelande ukubasusa kuleyo ndawo okubikwa bekungafanelanga bembe khona. Umphathintambo kahulumende obona ngezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi ukwethekelela elizweni komunye wakhe weChina umnumzana Wang Yi okukhangelelwe ukuthi aze elizweni ngempelaviki ezayo kuqakathekile kakhulu njalo eleZimbabwe elizacobongula laye izivumelwano ezithile ezigoqela ezokuthengiselana ezemfundo lokunye. Inhlelo esezisunguliwe elizweni lele China zivalisa ukuqhelisa ingxenye yesitishi seWange Thermal Power Station, igceke lendizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport, le Net One, kanye lokwakhiwa kwedale lephalamende elitsha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7. Abasithumela wona ngeWhatsApp sikhumbule njalo ukuthi sibonge labo abasilandelayo njalo kukhasi lethu leFacebook iVOA Indebele ngoba lapho phela siya live streamer.
Ngalibingelela abasakazi beSidezeni. Mina ngingukhalaza moyo indaba engikhuluma ngayo yini. Inohlupho lokuthi zabhaliswa zibhaliselwa i-World Vision Food Program. Kodwa isimanga libizile likhuluma ngokuthi kuthiwa kule mali omele yengeze ezonceda indlala. Kodwa indlala ekuthiwa izoncedwa asiyiboni ukuthi yindlala ezoncedwa kumbe yimali epho kukhulunywa nje ukuthi izazofika eZimbabwe idliwe. Ngoba lokho kususele last year ngo-October sabhaliswa buthumuthumu. Kuthiwa nansi indlala bhalisani masinyane ithole imali. Abantu bazuza ukudla sabhalisa kwathiwa sizosebenza imishandira sayisebenza leyo mishandira nzima kulakhathesi sesifela emishandireni sihamba singadlanga zisemishandireni sifosohambana emishandireni nasozipola sozilipola kodwa lakhathi sesiyahola asikaboni lutho sokuze kungujanuwari kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi nxa uhulumende enguyokhangeleyo ekubona kusenzakala ebantwini khonoko ukuthi mhambe nxa umuntu uzambhalisa umbhalisela indlala ngo-October kuze kube ngujanuwari ungamphanga leyo ndlela ofuna ukumnika umuntu umseve endlaleni akiyo. Uyabucabangani? Uyabe ungumuntu ofuna ukuthi abantu bakho baphile? Hayi, lokho kuyamangalisa. Uthambe nguhulumende osenze nje. Mina ngisekhezi endaweni yamaphisi. Kohole, Homestead, Lubangwe, Tinkamaswe, Mandihongula, Thelanyemba, yonke indawo leyo kafuzi akulalule. Kulamanje izinga likaThoni. Ithonte kanye. Indlala esikiyo inzima. Inzima ngikambi manga. Siyalamba. Lokho sithenjiswa izinto esingazaziyo ukuthi sithini. Kuyabuya kuthiwa amalayini enu arongo. Yeu, utaniswa lungise. Kubhalabhala kuthiwa sayinani lapha. Sisayine. Sikithime sisayine. Sikimtambe ngenye. Sesizokula kathi. Sitelwa manga. Sitelwa bakithi ukulumenda kulandelela ukukhangela. Kumbe ngabe kumbe nguye okwenzayo kumbe. Yibo bona abantu okumele bakhuphele zomali bezosinika. Sebezidlele. Sebezosanisa into ezingasizo. Hayi, ngiyabonga bantu beStudio 7 sebenzani kodwa litshela abantu iqiniso ngoba esikubonayo ayisikho esasikubona ngesikhathi sikamgabe. Umgabe ngokuthi nxa kuthiwa i-World Food Program nanti yayibe kuthiwe nani hayi leyi esiyibonayo okuthiwa sizeholo emafonini sizoyi singayiboni ukuthi imali yakhona ithiweni uzima siyakufa lo nyaka u-2020 mbonani ngalaye ungene ngendlela embi. Ngendlala embi njalo 2020 uzokuba nzima okwedlula 2019 sizofa lenkomo zethu lembuzi zethu njalo ngingikhalaza lokho ngiqhubeka ngisiya phambili kule nto engiyizwa ikhuluma ngabasekeli bezamphiwe ukuthi ama-sanctions akhona afecta thina abantu makhaza lokho siyakumangala kakhulu ukuthi batho ngani ukuthi ama-sanctions a-affecta thina bantu makhaya. Njengoba ama-sanctions lawa akhona, ama-sanctions afakelwa bonabo abafakelwa wona. Njalo bona abakaze babhode basifundise thina izakhamizi ukuthi ama-sanctions la asi-affecta ngaphi njalo njani. Kubuye tu uzwa umuntu upresident wethu uunder ama-sanction. 2, ilizwe li-under ama-sanction. 2, uJamisa ngiyofaka ama-sanction. Kuse kusidanisa thina kakhulu abayibo abantu makhaza ukuthi manje nxa abantu ababusayo besesabana nabantu abanjengaboJamisa, leli lizwe lizavuka njani? Alikuvuka. UJamisa akangeni ndawo endaweni yokubusa. UJamisa akangeni ndawo endaweni yombuso. Umbuso u-under ZANU-PF, under President Mnangagwa. UPresident Mnangagwa nguyomela bona ukuthi ilizwe uliphakamisa njani the cabinet yakhe. Hayi ukuthi athathe omunye umuntu oyi-opposition party amfake phakathi, adobhe lona amfake phakathi, kuyasidanisa futhi. UPresident onjalo uzalivusa lithini ilizwe? Asoze alikwani. Tata lilizwe lisiwa waya lokho sisiwa ilizwe liphela livuthuka and liyavuthuka ngaliphambili ngendaba yokuthi bayehluleka ukuvusa ilizwe ngendaba zaboJamisa. Kabatshele ngendaba zaboJamisa, bavuse ilizwe balungise umkhonomi sisude sizuze imisebenzi sisebenze under uPresident okona, ngoba kulamanje wenzele uPresident next term uyafuna ukuvotelwa futhi esenzenje. Kabazame abantu beZANU-PF, zathi nje siZANU-PF, kodwa siyakhuluma ngoba singaphansi kwabo, asinancedo kibo, kodwa sizamubatshela bona abaphezulu ukuthi zamanini ukuvusa amakhanda. Ichannel aboJamisa livuse ilizwe, ilizwe liyawa ngoba liliboni lini elihlezi phezulu, ngoba lingamayusa aliliboni, libonwa yitshe singaphansi ngapha esidubekayo ukuthi yeyi kuzima la. Vusana makhanda lichale lakweJamisa likambe liyayicela khona lapho abalibhala amasansi zawo balikupheli. Ngiyabonga, qhubekani ngomsebenzi basakazi wesidio sezulu.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika selithumele amanye amabutho enkambeni yalo eKenya kulandela ukuhlaselwa kwalinkamba ngesonto liqembu lamalwecatsha ele-Al-Shabab. Wabulawa iziphathamandla zemelika ezintathu namalwecatsha amahlanu. Inhlanganiso ye-Africom ithi ayilasiqiniseko sokuthi isehlakalo lesi silokwenza lokubulawa ngomkhokheli webutho le-Iran ngelemelika ngolwesihlanu olwedluleyo. Umculi we-Uganda uBobby Wine ubotshiwe ngomvulo emhlanganweni abewuqoqile elungiselela umkhankaso wakhe wokuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Lanxa inhlanganiso eqhuba ezokhetho kulelo lizwe e-Uganda Electoral Commission isithi yayimnikile imvumo yokuba aqhubele umbuthano. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party elisanda ukwethula umbiko lisola ukubulawa kwemkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qaim Soleiman ngeleMelika ngolwesihlanu. Asizweni izizathu zaleli nyathelo.
IMelika siyazenza ukuthi yona ilipholisa lomhlaba. Ungananzelela khona phana eMiddle East, yiMelika eyayenza lama terrorist ultra ISIS, yibo abakhalelana iqembu elilo elihlukumeza kakhulu abantu eselibulele abantu kakhulu eMiddle East. YiAmerica ngokufuna i-oil eMiddle East, efuna e-Iran, ifuna yonke indawo eMiddle East. Thina sasivele sisungula ibandla lethu, sathi thina simisana kakhulu lalokho singabizwani lwasenzini esithi ngama-imperialist. Lokho-ke i-America ekwenzayo kuyakhombisa ukuthi yiyo ehamba isukela amanye amazwe adlalele idala umsindo. Yikho-ke sikugxeka kakhulu lokho kwenziwe yiMelika ukuthi ibulale omunye we-Iraq lo bephethe umbutho elizweni lase-Iran.
Lithatha uhlangothi kuphela kumbe liyazikhangela lezi zathu ezikhulunywa ngele Melika?
siyazikhangela isizathu ngoba sisitsho ukuthi impi esemiddle east yi-America njengoba ngisitsho ukuthi i-ISIS yaqalwa yi-America kanti-ke layo i-Al-Qaeda futhi yaqalwa yi-America awusikho ukuthi thina sokugijima sithathe isayidi kodwa ngoba siyakwazi ukuthi nakhona apha e-Africa i-America ilama-military bases amaningi nakhona apha eBotswana le ndaweni nje eziningi e-Africa ungakhangela ezweni lase-Iran i-America ilama-military bases amaningi agombolozele ilizwe le-Iran esizibuza khona ukuthi ama-bases wonke lawo awe-America asemazweni amane abefunani ngoba kakulalizwe elilama-bases military bases e-America kungani ne-America ifaka amabutho ayo kwamanye amazwe
ubufakazi bokuthi ela-America yilo elaqalisa amanye amaqembu amalwecatsha libuthatha ngaphi
angithi siyakusukubulabo bakutsho ukuthi yibo phela ababevele beqeqeshe lo owayekhokhela ilokuzeni le nhlanganiso kuthiwa yi-Al-Qaeda lo ayengumongameli wemele ku-Obama seze watsho ukuthi uyazisola ngabakwenza e-Libya bele NATO ungakhangela ngesikhathi kusaphethe umama Gaddafi i-Libya yayihleli kahle abantu bezihlalele kahle kwasokungenela i-NATO nabo-Obama ilizwe le-Libya namuhla kalikwazi ukuthula kuhlala kuliwa yikho-ke imelika lapho kule oyili khona iyangenela ngoba yona ifuna ukuthi isuze ibe sicontrola ama-resources akulelo lizwe Donald Trump uvele ukhwezela impi emzini wakhe emelika ubhekane laloko kuthiwa impeachment usezama ukuthi inkulumo ye-impeachment ingani basemuva ebesehamba kuhle ekhethweni ngonovemba lwemelika
ngenxa usithi ibandla lakho labunjwa lisolabona labo okuthiwa ngama-imperialists ngezinye indlela liyavumelana yini lele Zimbabwe kudaba lwezijeziso zomnotho ama-sanctions ukuthi ngaba kukho konke lokho
thina njengebandla sithi ama-sanctions kumele aphele kodwa esikutshoyo sithi kukuwa komnotho wethu asikho ukuba khona kwama-sanctions ngoba singakhangela ama-sanctions athe engena eZimbabwe indlu kaMgabe le edume kakhulu athi khona kuma-social media ukuthiwa i-Blue Roof ibingakhiwa yakhiwe ngesikhathi kulama-sanctions izindlu eziningi izinkalakade zezindlu eHarare zama-politicians zabakhokheli zakhiwa kulama-sanctions siyakubona ukuphuma enkantolo ukuthi bayathenga lezi ndlu e-South Africa loba sisithi thina ama-sanctions kumele ahambe asivumelane nawo kodwa kasivume ukuthi ukuhlupheka kwethu kungama-sanctions ukuhlupheka kwethu kuyikusonta kuyibusela
lo kumnumzana Nqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party sixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Boke ke sithathe ithuba leli lokubala imbiko ke sithunyelwa ngabalaleli bethu silo sinini Linzi Hammond lapha emsakazweni uyasivingelela silo pressure Nzuza othi sivuka njani silo Nkosi Mthembo othi livuka njani sihlobo zami lo Pamela Khumalo pressure Nzuza enothi zani PF vele isilithengisile ama China ilizwe uJoseph Nyathi uthi livuke njani imsakazi labalaleli beStudio 7 ukhulumende osiliphetheyo uyehluleka ulolunya especially ngapha eMathebeleland siyasetshenziswa kuphela abantu lezifuyo siyakufa ngendlala yebo ke ngabalaleli beStudio 7 laba
akade besethulela imbono yabo. Njalo siya live stream lapha kukhasi lethu le Facebook uVOA Ndebele. Yabonge si lomnibiko njalo vela ku Hitler Khulani Khumo Moyo othi ngodaba lwemelika ngivumelana lobaba uSojoback iAmerica yiyo ephambanisa ukuthula emhlabeni ungakhangela kahle. Yeboke lapho ukhuluma ngodaba lolu lokuthi umkhokheli webutho leIran ubulewe ngelemelika, elemelika lona ke lithi usowadala amacala amaningi ngakho lihlenga abantu. Bona ke abe Iran khona ngale le Iraq iMiddle East yonke kanye lemhlabeni jikelele labe Melika. Kodwa ke kulembono etshiyeneyo ngalolu daba ngoba abanye bathi hayi kungani le Melika lithanda ukuba ngumlamlankunzi ndawo zonke. Siyabonga njalo ukuthi umthokozi Sidlodlo laye usixhasile lapha kuhlelo lwethu. Hayi ke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukane ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhophela. Ibandla lemthwakazi Republic Party selixotshe umsekeli womkhokheli walo unkosazana Preziya Ngulube limethesa amacala okubeka intsha yebandla engozini lokunye okunenginengi. Udaba olusaqhubeka sizazama ukukhuluma lenkokheli yaleli bandla ukuze sizwe ukuthi yona ithini ngalolu daba. Sihlaziye udaba lukankosikazi Mary Chiwenga yena okhululwe entolongweni ngemali yesibambiso sebail izolo. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voanews.com.